Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mfufu 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uqala uhlala lapha mhlaka 29 March 2019. Injongo yethu ingeyokuthi ama sanctions or izijeziso ezafakelwa ilizwe leZimbabwe zikhitshwe kungela ama conditions.
Abenhlanganiso ye Broader Alliance Against Sanctions namhlanje batshengisele bekonona ngezijeziso zomnotho abathi zabekelwa eZimbabwe okuyizo ezenza kuba libe lenhlupho elibhekane lazo.
And keep in mind for the party to follow the constitution. And I'm not saying the Facebookers are in prison if the party comrade in Nangaza should be removed from this section. I'm simply saying, let's regularize the leadership. Let's follow the dictates of our own constitution.
Mnumzana Saibethi Msengezi, uthi kulabantu abamethuselayo kulandela ukuphanyeka kwakhe emthethwandaba, udaba lokuthi kumele umongameli Mnangagwa asuswe esikhundleni sokukhokhela iZANU-PF. Abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe sebesedlula izigidi ezintathu, 3.3 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ye Broad Alliance Against Sanctions namhlanje batshengisele eHarare bekhonona ngezijeziso zomnotho abathi zabekelwa eZimbabwe okuyizo ezenza ukubana libe lenhlupho elibhekane lazo okwamanje. Bathi kumele idale lephalamende libeke umthetho owePatriotic Act ozakwenza kuba abantu beZimbabwe abasekelana lamazwe afaka lezo zijeziso labo bajeziswe. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu abalihlekana abangaba ngamathumi amahlanu 50 abakade behlabela begida bephandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe esise-Westgate eHarare. Abenhlanganiso leyi sebele minyaka emithathu behlala emkhukhwini phandle kwalesi sigodlo lapho abathi bafuna ukuba eleMelika libabone likhuphe izijeziso lezi. Bathi njalo kumele abamabandla aphikisayo loZulu osekela izijeziso lezi labo bajeziswe ngokuvalelwa kweminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25 njalo bengavunyelwa ukukhankasela izikhundla kuhulumende. Unkosikazi Salingoni oyisikhulumeli senhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions uthi kuningi asebekwenzile ngalomkhakhaso wabo wokutshengisela.
Uqala uhlala lapha mhlaka 29 March 2019. Injongo yethu ingeyokuthi ama sanctions or izijeziso ezafakelwa ilizwe leZimbabwe zikhitshwe kungela ama conditions. Okokuqala ngingathi iBroad Alliance Against Sanctions ikwanise ukubambanisa izizalwane zeZimbabwe ngathi basuka emabandleni achiyeneyo awezombusazwe and sakwanisa ukuhlala sinjalo for all those days since 29 March 2019 singela ama problems esihlangana lawo okutshengisela ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe when it comes to social and economic issues, when it comes to developmental issues, kungela interference from the West, siyakwanisa ukwenza into zethu.
Lokhu kusekelwe ngomunye wabaqala ukuhlala esigodlweni seMelika umnumzana Calvin Chitsunge na othi kumele kube lomthetho wePatriotic Act ozalawula ukuba labo abafuna lezi jeziso babotshwe.
Ngakhuluma ngendaba yenaleyo ukuthi kuhlonitshwe amalungelo abantu iqiniso, kodwa ake sikhangele even eAmerica namhlanje khathesi bayabulala abantu eYemen, bayabulala abantu eAfghanistan, so isinotoni ukuthi kwenzakala lapha eZimbabwe kuphela.
Unkosikazi Ngoni wengeze sithi wafisa ukuhlangana nomthunywa wenhlanganiso yomanyano yamazwe womhlaba UN Special Rapporteur uAlena Duhan osekwethekelele neZimbabwe ukuzozizwela ngendaba zezijeziso lezi.
Sikakwanisa ukuthi sihlangane lo raphatholo wasuka eUnited Nations ukuthi ezobona ukuthi izijeziso lezi sezinike ubuhlungu obungakanani. Isicelo sethu silaso njengabantwana beZimbabwe ukuthi ama sanctions lawa they are illegal and ama sanctions lawa sesizwise ubuhlungu obukhulu.
Wakuba ngumphathi indaba kaHulumende wezokukhumisana nomlotha ngesikhathi sikaHulumende omanyana onkosikazi zikaHoland uthi izijeziso kumele zesulwe.
Thina size lapha ukuthi sizobona umama uSali Ngoni lo jaha wedu our boy child uKarva Chitsunge. They need help because they've got a very good cause.
Umsekelo wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe izijeziso kasizo ezibangela indubo zeZimbabwe.
Akula sanction ekhona la, kulama targeted sanction, ama sanction lawo aqondana labantu izikiwi ezichitha igazi ezitshontshayo ezibopha abantu mahlayana ezibulala abantu. Yikho ke i-sanction zafakwa yiZANU-PF.
Inhlanganiso ye-United Nations ithumele unkosikazi Elena Duhan ukuba azozwisisa ukuba izijeziso lezi ziphazanisa njani eleZimbabwe, njalo uzakhipha umbiko wakhe kumalanga alandelayo eseqede uphenyo lwakhe. Abanye abakade bekulo mbuthano babalisa umkhokeli webandla lelithi unkosazana Linda Masarira, lowakwaba ngumphathintambo kahulumende womanyano unkosikazi sikaHoland. Iningi likazulu weZimbabwe kalikholwa ukuba izijeziso zomnotho yizo ezenza ukuba eleZimbabwe libe lenduku elihlangana lazo, lisithi kumele uhulumende asebenzise kuhle imali ayithola ekwembeni ekulimeni leminye imisebenzi, ahloniphe ilungelo loluntu kanye lokutshena lomkhuba wenkohlakalo. Usuku lukamhlaka 25 Mfumfu lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi e-Afrika e-SADC ukuba amanyana leZimbabwe ukukhankasela ukuthi zesulwe izijeziso zomnotho lezi abathi zetheswa ilizwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika. Ukunje kwele Botswana batshengisele labo esigodlweni sommeli weMelika njengalokhu okwenziwe eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokho sikudaba lunye umphathi ntambo wesabelo sakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi leli dolobho lahlaselwa kakubi izijeziso zomnotho ezibikwa nguhulumende ukuba zafakelwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika, ngoba kuyilo elilamankampani amaningi avalwayo okwedlula amanye wonke elizweni, okwenza iningi labantu abafundileyo liswele imisebenzi. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Ncube ukhuthaze uZulu waseZimbabwe ophakathi laphandle kwelizwe ukuthi aphatheke kumkhankaso wokuthi lezi zijeziso zikhitshwe kungela kuthandabuza ukuze uBulawayo athuthuke.
uBulawayo is heavily affected. Thina ukuwa kwama-industries kwahle kwawisa yonke into. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi silabo abantu asebefundile ama graduates ethu aqedile ezikolweni kodwa kasebenzi, azasebenza kuwapha ama factory avaliwe.
Uqhubekela phambili unkosikazi Ncube ekhalaza ukuba izijeziso zomnotho zikhitshwe kungela migoqo yokuthi kube lokuthi eceleni kumele kugcwaliswe.
Nxa ikhutshwa ama sanction silwayisa ukuthi kungabi lama condition ngoba kasona ngalutho. Nxa kwaqalele kuthatheni umhlabathi unikwa abanikazi asocala lokho sokufakiwe ama-sanction asesilimaza, aselimaze i-future abantwana.
Umnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF uthi izijeziso zomnotho sezidalele ubunzima uZulu wonke waseZimbabwe.
Ilanga leli ilanga eliqakatheke kakhulu ngoba ama-sanction lawo siyabona ukubana abuya elimaza abantu phansi, hathi labo abatobona adinga ulimaza abakhokheli bangkhona, kodwa alimaza abantu phansi ngoba siyabona ubana imisebenzi eminingi silahlekile, ukudlelana namanye amazwe okuningi sokulahlekile sokusenze ubana imisebenzi yangkhona leyi ilahleke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakhangelele ukuthi ingxoxiswano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe aphesheya awe-European Union izaqhubekela phambili.
It is my fervent hope that the dialogue with the European Union will remain constructive.
Kuyisifiso sami ukuthi i-dialogue le-European Union liqhubeke lisebenza ngomoya wokubambana ukuze abantu bencediseke. Uhulumende wami uzimisele ukuthi angene kuma-dialogue le-United Kingdom, le-United States of America, kokunye okuyabe kusenzakala. Sikhangelele ukuvuselelwa kwezinye indawo lokuthi kube lama-sanctions amatsha kuZimbabwe.
Structured dialogues with the United Kingdom and the United States of America.
Iofisi yomeli weMelika eZimbabwe yethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter isithi eleZimbabwe licatsha ngezijeziso lezi ezafakelwa ezinye iziphathamandla zezanu-PF, ezinye zazo ezikuhulumende kanye lamakampani alobudlelwano lazo hathi uzulu wonke. Lihofisi ithi iqiniso yokuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho welizwe ngenxa yenkohlakalo lokunganaki ilungelo loluntu. Ilanga lanamhla u-25 Mfumfu umongameli Mnangagwa walibeka laba lilanga elibalulekileyo ukuthi amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-Southern African Development Community asekela iZimbabwe esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yeZANU-PF ngamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika. Amazwe entshonalanga athi ibandla leli lephula ilungelo loluntu njalo lehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
EZimbabwe inani lasebehlolwe batholakala bele COVID-19 lokhu lolubhubhane lwaqhamukayo ngombimbitho nyakenye selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,651 okugoqela abantu asebephephe kulomkhuhlane asebezinkulungwane ezedlula ikhulu 127,298 kwafa inkulungwane ezidlula ezine lengxenye 4669. Kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kodwa abayizigidi ezedlula ezimbili lengxenye babo 2.5 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili i-first le-second dose. Live Talk lamhlanje sixoxa ngosuku lokukhankasela ukuba kwesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lemizamo yokususa umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni esiphezulu sebandla elibusayo. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lithi likhathazekile okwamagama ngemibiko ephuma kwele Sudan ethi ibutho seligenqule uhulumende okade esaphethe intambo zombuso we-transitional government. Lokhu kubikwe ngummeli walelizwe u-US Special Envoy Jeffrey Feltman ngomvulo. UFeltman ulobe ekhasini lenkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter elogatsha lwezobudlelwano bemelika labanye amazwe omhlaba exwayisa ukuba ukuhluthunwa kwentambo zombuso kuzaphambanisa isivumelwano esenziwa yimelika sokuncedisa kwele Sudan as a constitutional declaration. Amakhulu namakhulu abantu babuthene esiqintini seBurbank esigabeni seCalifornia khonapha kwele Melika usikhumbuzo sobethatha imifanekiso yamafilimu ucinematographer uHila Hutchins. UHutchins ubulewe ngeviki edluleyo engozini eyenzakale ngemva kokuba umlingisi uAlec Baldwin edubule umbhobho ecabangela ukuthi ulenhlamvu zokulingisa kanti ngezoqhobo kufilimu elesihloko esithi Rust bese New Mexico. Amapholisa abikwa lokhu esahlolisisa imbangela yale ngozi. Umlingisi owayesaziwa ngegama lokuthi Gunther emfanekisweni wefilimu eyaphuma kumabonakude okwesikhathi eside phansi kwesihloko esithi Friends uJames Michael Tyler ngasekho. UTyler obesele iminyaka phose amashumi ayisithupha 59 ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer.
Kulabo dokotela asebesungule uhlelo lwemfundiso lokucebisana labesifazane ngokuphathelane lemvukuzane yebele olugxile emabandleni ezokholo lwesiKristu. Nithathele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo odokotela laba baluqalele ebandleni lokholo eleFavor of God International Ministries elikhonzela eDorothea Mission elokishini leWestwood eHarare. Odokotela bagoqela uDr. Elaine Simon, uDr. Stella Chazuza kanye loDr. Trevor Chivandire bathi bakubone kufanele ukuthi bangene emabandleni okholo ukutholisa abazalwane ulwazi phezu kwemvukuzane yebele ngale inyanga kamfumfu lapho oqakathekiswa khona lolu hlobo umhlaba wonke lweGlobal October Breast Cancer Awareness Month. UDr. Simon uchasisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bakhethe ukungena ezinkonzweni befundisa uZulu phezu.
We just thought in churches that is where most women are and that is where most women are at the same time.
Esikunanzeleleyo ukuba iningi labesifazana baya ezinkonzweni sabona kungcono ukuba sibalandele khona lapho ababuthana khona ngaphandle kokubethekelela emisebenzini. Phakathi kweviki bandise ukuba matasatasa ngemisebenzi etshiyeneyo okubalisa ukuyadinga okufunakala emakhaya lapha ezitolo ukuthengisa bezama ukuziphilisa kodwa kungafika usuku lwangensonto ubathola ezinkonzweni.
That is why we targeted churches mostly.
Umkhokheli webandla leFavor of God International Ministries umfundisi Chakanyuka Chirume ulandisa ngokuthi kungani bekubone kufanele bavumele odokotela uza khulumisana labazalwane.
The impact
umonakalo osubangelwe yilomkhuhlane kanye lokusilela kolwazi emphakathini yikho okungenze ngabona kufanele ukuthi ngibanxuse labo dokotela bazotholisa lolo lwazi.
Omunye wabafundisi beDorothea Mission njalo ekhonza labebandla leUnited Evangelical Church of Zimbabwe umfundisi Forgiveness Tau ulandisa ngokubenze bakubona kufanele banxuse laba odokotela.
Njengento ekhulunywa ngabantu ukuthi kule cancer ehlupha omama, so sabona ukuthi lathi kungcono ukuthi sibize odokotela bazosibonela omama ukuthi sisonta labo ukuthi ngxenye umunye wawo engaba lalolo hlupho, ngoba ngabona abanye abagulayo behlupheka besiya ezibhedlela besenza njani.
Lokhu uTau uthi bakwenze ngendlela yokuthi amakholwa azwisise indlela zokusizwa ngokomoya lokwenyama.
Into esiyaziyo ukuthi nje kuphela umuntu olapha ngonkulunkulu, kodwa abantu bayancedana ukuasista kwabo ekwesikufunayo. Okwemoya ngokwemoya ngonkulunkulu, kodwa okwethu okwenyama siyancedisana, izandla ziyagezana.
Omunye wabekade bekulo mkhosi unkosikazi Dezimoyo owe-United Evangelical Church of Zimbabwe uveze ukulujabulela lolu hlelo.
Ngifunde okuningi ebengingakwazi njalo emboni wami kusayinceda empilweni. Ngifunde ukuba kumele njengomama ngikhangele ukuba ngilayo yini i-breast cancer kumbe ngilakho yini isibonakaliso sakhona kungakasabalali emzimbeni wami. Ngoba nxa kungakasabalali kuyabalula ukuthi ngiyelatshwe.
Uthi iyadingakala kakhulu imfundiso yalolu hlobo kumakholwa lapha ezinkonzweni.
Njengabantu abakhonzayo singakubona kungaqakathekanga. Ye kuhle ukuba sathandaza, kodwa kunjalo kuhle njalo ukuthi sisebenzise ulwazi lwamadokotela ukuze sincede impilo yethu.
Okusekelwe ngumfundisi Wilson Dutch okhokhela ibandla leUnited Evangelical Church.
The church must be so active
and be able to educate its members.
Kumele baphatheke labo abamabandla ekufuniseni amalunga abo ngemikhuhlane etshiyeneyo. Amabandla kumele babe lolwazi njalo bekhanyele lokuthi umbhalo uthini kwezemikhuhlane lokwenzakala emphakathini.
In the community's day-to-day life.
Inhlolisiso esezithe zenziwa ziveza ukuba imvukuzane yebele ikusiba ngasesibili eyandise ukuhlasela besifazane eZimbabwe ikusilinganiso sokwedlula kancinyane ijumi 13.5% ngemva kweyesibeletho. Lanxa imvukuzane ihlasela abesifazane, bakhona besilisa labo abayingcosana abatholakala belayo. Ugwalo lwe-Cancer Registry lomnyaka ka-2017 luveza ukuba beyisilinganiso esifika phose okukodwa ekhulwini 0.9%. Emazweni athuthukileyo, inhlangothi zonke zempilo ogoqela uhulumende lamankampani azimeleyo bavambe ukuba lemikhankaso yokukhuthaza ukuthengwa lokugqoka kwempahla ezilombala oyipink. Inzuzo etholakala kulomsebenzi ivame ukuqondiswa kunhlelo zokudingisisa imithi yokwelapha imvukuzane yebele kumbe njalo ukuncediswa kwabesifazane abasinda kulomkhuhlane abakubhizimusi kumbe kunhlelo zabo zokuzithuthukisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Umnumzana Saibe Msengezi uthi kulabantu abamethuselayo labanye abathi bazambulala. Ulandela ukuphanyeka kwakhe emthethwandaba udaba lokuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esikhundleni sikanobhala jikelele webandla lezanu PF uFacing Secretary uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umusengezi uthi uhlutshwa ngabantu abaningi okwamanje abathi waphanyekelani udaba lolu emthethwandaba. Uchothoze njalo ukwethulwe ngumnumzana George Jaramba, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa, othi kayisilolunga lezanu PF.
We are actually waiting for the respondents to file their affidavits, which they must do, I'm sure, within the next 10 days. In any society, there are some overzealous people. You know, some of the comrades, they'll be trying to please their masters.
Kulabantu abangethuselayo, abanye bathi bazangibulala ngenxa yokuthi ngiphanyeke udaba lolu emthethwandaba. Iqiniso yokuthi uMnangagwa kangenanga esikhundleni ngemfanelo, wangeniswa ngabangani bakhe. Kumele silungise lokho. Angisho ukuthi uMnangagwa asuke esikhundleni sikamongameli, kodwa engiwushoyo ukuthi kumele sibe lo muntu okhethwe libandla lesanu PF kulandelwa isisekelo sombuso webandla leli. Kubi kakhulu okwenziwa ngomnyaka ka-2017 uMnangagwa engena esikhundleni. Umnumzana George Charamba laye othi kangazi uchoni ngoba yena ukuhulumende hathi kubandelisa nePF. Asikhulumi laye ngezebandla, sikhuluma laye ngokwenzakala kuhulumende. Nxa engakwazi ukuthi mina ngubani ngokwakhe, lokho engikhuluma ngakho yikuthi kumele silungise ibandla lethu, singabe lo muntu owafakwa esikhundleni isiqakathekileyo ngabangani bakhe.
Umnumzana
Believe Gawule osekela ibandla lezanu PF uthi umsebenzi ukhuluma angakwaziyo.
I-Central Committee iyiyo elamandla ukuthi ngesikhathi phakathi lephakathi kwesikhathi iyahlala phansi iyenze izinqumo amandla ewanikwa yi-Congress eyiyo iyiphathi ekugcineni kwelanga. Amandla la agoqela ukwenza izinqumo ezithile ezibalulekileyo ezinkulu kakhulu, njengokuthi khona ukuthi kwahlalwa phansi ngaleso sikhathi kungala Congress kwafakwa uEmmerson Mnangagwa njengo-president weparty. UMnangagwa ke wayengaxotshwanga yiparty. UMnangagwa wayexotshwe nguGrace Mgabe, ngithanda ukuthi umsengi abekwazi khona ukuthi uGrace Mgabe wakhuluma ngakhuluma kwi-audio enye, i-video enye eyayibhoda lakathe eyayibhoda nje ngesikhathi sezidlulayo. UMkaMgabe ekhuluma ngokuthi uzaxotsha u-president, u-president bazamxotsha lakanye kwenziwa khonoko ngoba kwazisele incwadi yokubhalela uMnangagwa ukuthi uxotshiwe yayisikhutshwa nguSimon Khayamoyo, okutshengisa ukuthi vele into yakhona yonke yayivele ingagwananga, yayingaphelelanga.
Usenjalo kulabanye abantu abathi kumele ibandla lezanu PF liguqule isekelo sombuso ukwenzela ukuthi uMnangagwa abuse kwesikhathi eside, bathi wenza kahle umsebenzi wakhe. Umnumzana Eliphas Mashaba olilunga lebandla lebusayo uthi kulungile ukuba abatsha bafise ukuba umnangagwa ahlale esikhundleni osikhathi eside.
Ngenxa sofuze kusenze khonoko, kuyasofuza ukuthi sibuyele ebantwini siye kulungisa. I-provision ikhona evuma khonoko ukuthi nxa kudingakala ukuthi ku-extendwe isikhathi sika-president ku-section 328 clause 7. Kuyenzakala ukuthi kungenzakala kodwa sofuthi senze abathi khona i-referendum. Ngakho ke konke khonoko kungenzakala nxa abantu bevumelana. Kodwa ke umbono isifiso sikhona. So uthi nga siyavuma ngoba nxa umuntu esebenza singamnika isibanga esidu ukuthi kasebenze. Kodwa ke i-referendum ithi i-constitution yethu okakathesi iyabe isilimitha. Njalo nxa ngikhangele ubaba president uMnangagwa ambonu engumuntu ongafuna ukuthi abambelele esiyaphambili wangena esenzele ukuthi kube le order epartini kube le order elizweni.
Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance uthi ibandla lezanu PF seliphelelwe yimicabango.
Akusethusi njalo akusimangalisi ukuthi izanu vele ayilandaba le-constitution yelizwe, le-constitution yabo. Asinani lakho kodwa ke iqiniso ukuthi batshengisa ukuthi libandla linjani. Ungabona ibandla elibusayo seliguqula isisekelo sombuso sebezipha amanye amandla lesikhathi esithi yithemu. Kutshengisa mhlophe ukuthi intando kayiphikiswa ngabantu abafuna i-one party state, ngabantu abangalandaba constitution. Umsebenzi ka-president omkhulu yikunanzelela lokuvikela lokugcina i-constitution. Uyumsebenzi wokuqala le bandla lakhe sebeguqula i-constitution sebezipha isikhathi lamandla. Konke lokhu kutshengisa ukuthi intando kayiphikiswa esithi dictatorship. Kungenani abantu bayabala bayabona yibo sesibamelele njengoba sisithi abantu yibo khathesi abafanele baguqule itereni yesizwe, baguqule izinto ezimbi bazenze zibe zinhle. Sisithi citizen for change. Yikho esilakho abantu bafanele bazilwele, hayi kulelwa ngabanye abantu. Sesaqhatha sahlakula sathintita sesimelela uZulu ukuthi elwe efeze uhulumende omuhle. Lokho kwenziwa yiyouth yezanu PF kuyincwala.
Ukuxokozela lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla lezanu PF lilungiselela umhlangano omkhulu we-annual National People's Conference. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Kwezemidlalo, inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu eZimbabwe ePremier Soccer League yethule umbiko isazisa uZulu ukubana imidlalo yesigaba sequarter final esomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup izadlalelwa enkundleni yeBaobab eseMondoro Ngezi. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso yePremier Soccer League uthi imidlalo yesigaba sequarter finals esomncintiswano weChibuku Super Cup izadlalwa ngempela sonto yokugcina kunyaka kaMfumfu mhla zingamashumi amathathu lamhla zingamashumi amathathu lanye. Yintatheli izindaba yezemidlalo uNeshi Mkokwera uthi ukuqhutshelwa kwemidlalo le enkundleni eyodwa kuzaphuca abanye abalandeli abomdlalo wenguqu ithuba lokubukela le midlalo njengoba izibukeli sezivunyelwa enkundleni.
Singakhumbula ukuthi kuqala kuthiwa amaqembu abaphezu kwengalani yemklomelo yiwo azidlalela ngekhaya kodwa hayi izinto zezingazani sezitshintshile. Yebo, nxa bekhangele indleko mhlawumbe ingayehlisa indleko zalabo abazathatha imifanekiso yakumabonakude. Singakhangela kathesi inkundla zethu ukuthi kube nemidlalo emidlalo emine emalangeni amabili kusemstadium. Bona nani le nkundla yangkhona abadlala ekugcineni iyabe ingasamanga kuhle.
Uhlelo olukhutshwe ngabe-PSL luveza ukuba ngomgqibelo iqembu le-Chicken Inn lizadlala lelenkezi Platinum Stars ngehola lethumi lanye ekuseni, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu le-FC Platinum lidibane lele-Highlanders. Ngesonto iqembu le-Cranbourne Bullets lizadlala lele-Harare City ekuseni ngehola lethumi lanye, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu le-Dynamos lizanqikelana lele-Black Rhinos. Olunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu inhlanganiso yeZimbabwe Football Association Association siyethule amagama abadlali beqembu labesifazane elimela ilizwe abazadibana leqembu leSwatini uhlandla lesibili lomdlalo weAfrica Women's Cup of Nations qualifier kusasa ozadlalelwa eSwatini onozintingu Lindiwe Magwede kanye loCynthia Shonga abadlali baphakathi kwenkundla babalisa uNobukhosi Ncube uShila Makoto uEdeline Mutumbani uAgnes Tumbare uPurity Mugai uDanai Bobo uShailin Damba Muromo uMajori Nyawumwe uCaptain weqembu eMakhelethi Msipha uAlice Moyo uChristabel Katona uNatasha Ndowa uPrivilege Mupeti uModiv Mfuruse uRudone Shamba kanye loDiana Rose Banda uhlandla lokuqala iqembu leZimbabwe linqobile eSwatini nge3-1 emidlalweni oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium esigodlweni iHarare. Iqembu elizanqoba kumidlalo yomibili lizadibana lelizanqoba phakathi kwele Angola lele Botswana ngomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqhutshelwa elizweni laseMorocco. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxidus Jeremiah, sithi asidibaneni njalo 6:30 kusasa ekuseni.